Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla zilithumi la sikhombisa ngonhlolanja 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izulu lesikhukhula eliyezi lecyclone Dineo selifikile eZimbabwe njalo okwamanje lisemhlubulweni wangezansi kwelizwe lasenkabazwe. Iqhubeka isengozini impilo yabantu ngemva kokuvalwa kohlangothi olwelapha abantwana esibhedlela seParirenyatwa Groups of Hospitals esiseHarare olwePediatric Casualty Department. Kuwoza Fridays leqembo lomculo womdumo wezokholo ele umkhumbi kaNowa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iqhubeka isengozini impilo yabantu ngemva kokuvalwa kohlangothi olwelapha abantwana esibhedlela seParirenyatwa eHarare. Lokhu kwenzakala ngesikhathi odokotela asebehlezi emsebenzini okwesikhathi eside labo sebemanyene labasanda qalisa umsebenzi bekhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Kubika uMavis Gama.
Esinye sezikhalazo zabodokotela laba zibalisa ukuba baqhatshwe odokotela abasanda kugqiba izifundo lapho sebephutshe izifundo zabo, hatshi ukuba bambela izithupha ngoba kuthiwa kabakamsebenzeli uhulumende. Phezu kwalokho, bafuna njalo imali enikezwa odokotela lapho esebenza ngezikhathi ezifana lebusuku lalapho ebiziwe kube lenkinga ikhuphuke isuka kumadola phose amakhulu amathathu $288 isiya kwedlula amakhulu ayisikhombisa $720 kanye lokuba bangaze bahlawuliswa izimali zomthelo lapho bethenga imota zingena zivela kwamanyamazwe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADA, uDr. Fortune Nyamande ukhuthaza inhlangothi zonke ukuba zikhulumisane ngokushesha lulungisiswe loludaba uZulu angaze aqhubeka ebhekane lobunzima bokuswela ukwelatshwa ezibhedlela.
Sikhathazekile njengenhlanganiso ye-ZADHR ukuba yikho osokusenzakala ngoba kuphazamisa ukunakekelwa kwempilakahle yezigulane. Njalo kuphazamisa uhlangothi lwempilakahle ekuthini ilizwe lifinyelele lezo ziqondiso zama-development goals.
UNyamandethi kulilungelo lakhe uZulu ukuba athole okudingakalayo ukulondolozwa kwempilakahle yakhe, kungakho kumele aluhluzisise laye lolu daba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Akula sigulane okumele siswele ilungelo laso lokunakekelwa ngesikhathi sigula ngoba kulokungezwani phakathi kwabaqhatshiweyo labaqhatshi babo okunguhulumende kulolu daba.
Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi ngolwesithathu ezibhedlela ezinkulu ezigabeni zonke zelizwe okubalisa esempilo Central Hospital leParirenyatwa Group of Hospitals behle bayekela ukusebenza njengokutsho kwabo ngaphambilini. Odokotela abakhulu bake baqhubeka besebenza kodwa labo ukhanya usubasinda umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe uqale njalo imihlangano yakhe yokubhotabhota ngelizwe namuhla eBuhera lapho atshele khona inkulungwane zabantu ukuthi ngendlela abantu abathanda ngayo uMongameli Mgabe lanxa engafa bazasivotela isidumbu sakhe. Umhlangano lo wenzelwe esikolo seSt John's lapho athuke khona unkosikazi Joyce Mujuru. Wachothoza lo msekeli kaMongameli uMnumzana Emerson Mnangagwa lanxa engamqambanga ngegama esithi bonke abakhangele isikhundla sikaMongameli welizwe kumele bakhohlwe ngoba leso sikhundla asikho. Ngemva komhlangano lo abantu baphiwe impahla lokudla obekukunengi kakhulu kuthwelwe zimota ezine ezamaroli. Unkosikazi Mgabe uthe impahla lokudla lokhu kwathathelwa abantu emngcelweni yelizwe abayabe bengabhadalanga imithelo. Uthe intatheli zindaba ziyethuselwa ngokubulawa nxa zingalobanga indaba zokukhuthaza ukudoniselana okusebandleni leZANU-PF. Kesizwe amazwi kankosikazi Mgabe.
Mgabe akavoterwa nevanhu mamilion ivanhu 2018 mamilion achawedze uchaita chishamiso tichafilda Mgabe one day kana mwari akadesaida kuti Mgabe ifa tichafilda candidate recorps some corps riri pa ballot paper mukaona vanhu vakavotera Mgabe ari corps ndiri kukutaurirai just to show people kuti vanhu vanoda president wavo sei. So ngatirege kufurirana, ngatimirirei nguva yamwari. Kana mwari adhisaidha kuti Mugabe ngaachiregera, ndizvozvo mochinzi chipinda mudariro.
Lavo vekungamazwi kankosikazi Grace Mgabe. Umhlangano kankosikazi Mgabe obikwa ubusungula umkhankaso wokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. UChris Kande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Tabitha Khumalo ukuze sizwe ukuthi bona bazaqala nini umkhankaso wabo. Uqale ngokumbuza ukuthi bathini ngembiko kaMgabe.
Hayi, kanti ebandla le-MDC likhokhelwa ngubaba uTsvangirai. Inkulumo eziphuma kuGrace Mgabe zinkulumo zomuntu osegula ngoba umsebenzi wakhe omkhulu ngokuthi aqondise indoda yakhe yena okuthiwa ngumgabe lo amtshengise ukuthi ilizwe selifile. Lokho kwakhe ukuthi ahambe edithisana nabantu bezehluleka ukuthi basukumise i-economy abantu bangafi ezibhedlela umsebenzi ukutshontshela amabhoda izinto abazenge ngemali abayisebenzele egatalala yena thande afikathathe. Sikhuluma nje namhlanje plamtu boda post ebuenei bekungasisiyayo ukuze thathela abantu impahla belungisele ukuthi ugrace athole imfuzo okunika abantu elizwi uthi abantwana bekhalela isinkwa abaningi antana bathi bavuke bazenzele abathathele konoku abakwenzileyo.
Siyabona ukubana unkosikazi Mgabe ukhanya seqalise ukukhankasela ibandla lakhe. Ibandla lenu kuye lina liyaqala nini ukwenza amarali okukhankasa?
Hayi, thina sikhuluma kunjeni ngobaba uTsvangirai ubhoda ngamaprovinsi ephophisa ngalo Zulu ukuthi azwisise ukuthi njengoba sesiya kukhetho ngo-2018 uZulu yena uthini, ulombono bani, njalo usinika mgoqo bani okumele siyisebenze ukuthi kube nempumela enhla eka-2018. Lokho kwaGrace ukuthi ubhoda lelizwe ukhulumisana noZulu etshontshele uZulu impahla azidingileyo ezayivela ngaphandle kwelizwe ukuthi banelize ukuthi bagcine iy'ngoli zakhe yena uhambe ezitshaya isifuba ukuthi imali yetshontshe ngabantu abantu ngabatshontshe imali. Yena sikhuluma indizo ule waye esandleni e-1.3 million. Umama onjani uthi abantwana bebulawa indlala ingathathi 1.3 million ayethenge ring abese buya futhi atshontshela abantwana laba imvijela le abayitholileyo ukuthi bazame ukuthi bathuthukise iy'ngoli zabo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhlangothi olubona ngomumo womkhathi olwe Meteorological Services Department luthi izulu lesikhukhula leyezi le cyclone Dineo selifikile eZimbabwe njalo okwamanje lisemhlubulweni wangezansi kwelizwe lasenkabazwe. Unompumelelo Moyo usiphala oludaba ngokugcweleyo.
Ingcwethi yezomumo womkhathi eZimbabwe, umnumzana Thichi Zinyemba, uthi ucyclone Dineo uze lezulu elinengi noma nje echiye umonakalo kwezinye indawo zelizwe.
Ucyclone Dineo ubuye elezulu elinengi kakhulu sibili. Izulu lokho lisina endaweni ezinjengoBulawayo, eMashingo, eziShabane. Lokho efikileyo ekuseni, hhayi izulu lokho lisina kakhulu.
Ethi uhlangothi lwakhe luqhubeka luthola imibiko yesilinganiso sezulu elinayo izwe lonke njalo lizaqhubeka langempelansonto.
Imet department ithi izulu eliningi elikacyclone Dineo lizaqhubeka lisina kuze kuyofika impelasonto. Njalo abantu bananzelele izikhukhula zamanzi, ikakhulu laba abahlala endaweni eziphansi. Imet department bazaqhubeka besaziswa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umkhathi ume kanjani.
Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Shelton Ncube, uthe bayamukela ngenjabulo izulu eline lonyaka loba nje sebesesabela ukuthi lingagcina lidala umonakalo lingaqhubeka lisina ngale indlela.
Siyamukela lonyaka izulu indlela elina ngayo lanxa nje sesesabela ukuthi ngendlela elina ngayo lingagcina selidala ingozi especially emasimini kumbe izindlu zigcine sezisiwa.
Ucyclone Dineo koBulawayo ufike ekuseni ngehola lesithathu ebuye lezulu elilokhe liwohloka kusukela ekuseni. Njalo uze lomoya lombani, izilimo ezinye sezilele phansi ngenxa yomoya. Usebangele lokuhamba kwamandla kagetsi kwezinye indawo zakoBulawayo. Ngesikhathi loludaba lusiya emoyeni, izulu elize lo cyclone Dineo belilokhe lisina lingakami kusukela ekuseni. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Live talk namhla sixoxa ngezulu lesikhukhula elizele yezi le cyclone Dineo elilokhe lichitheka eZimbabwe njalo likhangelelwe ukuqhubeka ngempela viki. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Amazwe angabangane beMelika asemhlanganweni weG20 anti ayasuthiseka ngezithembiso ezenziwe ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe. Umnumzana Rex Tillerson ezokuqhubeka esebenzelana ekudingeni amacebo okuqeda impi eseSyria. Bekungumhlangano wakuqala lo okungenwa ngoTillerson lokhe wakhethwayo ngumongameli Donald Trump. Ele Iran libikwa linothe okwamagama ngemigodi yamafutha ezimota kodwa kalilungisi eneleyo. Kodwa ngemva kokukhitshelwa izijeziso zenotho, lelo lizwe selisenelisa ukuhuga amankampani womhlaba ukuthi azosungula amabhizimusi kulomsebenzi. Uhulumende walelo lizwe uze wancedisa ele Germany ukuqoqa umhlangano wezamafutha ezimota OSCWC Iran Gas Conference e Frankfurt. Inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network ithi uhulumende kumele ephumele egcekeni etsho ukuthi liqiniso na kumbe hatshi imbiko yokuthi sesuse ugatsha lwe-United Nations Development Program i-UNDP kuhlelo lokukhetha inkampani ezadingela ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits. Inhlanganiso le ithi nxa imbiko le iqondile kayilunganga. Ithi uhlelo lokukhetha linkampani kumele luqhutshwe ngendlela esobala njalo esuthisa wonke umuntu. Le imbiko ecizelelwe libandla le-MDCT lona elithi uhulumende weZANU-PF ukhanya ejonge ukukhetha inkampani lobudlelwano laye ukuze imphathise ukuqilibezela kukhetho oluzayo. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende kumbe ibandla leZANU-PF ngalolu daba. Kodwa ukuhlaziya elindaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ludaba qaqatheke kakhulu njalo abantu beZimbabwe kumele baphathe ngalo kabuhlungu ukuthi kwenzakala ukuthi babe leqiniso lesiqiniseko sokuthi inkampani ezakwenza lowo msebenzi izabe inkampani ethembakeleyo ebantwini beZimbabwe njalo esebenza ngendlela ethembakala emhlabeni wonke jikelele. Ngoba lokhu nxa kungenzakalanga kutho ukuthi phela sabe sibona ukuthi ukhetho luka-2018 soluqalele nje ukutshontshwa kancane kancane ngale ndlela. Ngibona mina izesni le-MDCT batho elimqoka lapho nxa bethi hayi kungabe kuyethusa njalo kwinto engansanga ukuthi kukhanye uhulumende esephatheka ngomsebenzi ofanele wenziwe inhlanganiso ezimeleyo esezama ukuthi nabe nguye okhethayo ukuthi oza kwenza lowo msebenzi. Mani bona kuyinto engasiyo nhle kanjalo njalo khona ukuthi vele leyo nkampani kwakufanele ikhethwe ngendlela yethenda kutshengisa ukuthi kufanele kulandelelwe umthetho hatshi kulandelwe lokho okufunwa nguhulumende kumbe iZANU-PF.
Yena uhulumende engenqatshelwa njani ukubana engakhethi inkampani adlelana layo?
Ngibona ngani mina kuzafanele ukuthi kube lomkhankaso omkhulu kakhulu emabandleni aphikisayo esithi hayi nxa ukhetho kumbe nxa inkampani le ekhethwayo isikhethwa ngendlela ekufunwa ngayo nguhulumende hatshi kulandelwa umthetho obekwe ngembana wokuthi umsebenzi lo uqale kufanele kube lomkhankaso omkhulu kakhulu sibili waliwe lokho amabandla le wonke ukuthi hayi nxa uhulumende efuna ukwenza lolo daba asoze siphatheke ngendlela ekade sikhangele ukuphatheka ngayo kukhetho oluza. Ngemva kwalokho ikukhulumisana lamazwe afana ne-SADC ukuthi asize kulolo daba kusesemasinyane kodwa ufuna ukuthi kwenze umsebenzi omkhulu kakhulu ukuthi lawo la mazwe labanye abakhokheli bakunanzelesi njalo bakwazise ukuthi kunokwenzakalayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwelebhilithani. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
EleMelika lisole kakhulu ukuhlaselwa okwenziwe umthethandaba waphezulu wakwele Afghanistan owe-Supreme Court esigodlweni iKabul ngomunye wabalwa becasha besi-Muslim abedlulisa amalulo weqembu le-ISIS oze ethiye ibhomba emzimbeni wakhe ngeviki edluleyo. Kwafa abantu abangamashumi amabili lanye abagoqela abesifazane kwalimala abedlula amashumi amane. Isikhulumeni sesigodlo sikamongameli weMelika ese-White House, uSean Spicer, uchaze lesi sihlako njengesenzo samagwala kodwa wancoma ibutho likahulumende wele-Afghanistan ngokuphangisa ukuncedisa kulumonakalo. Ummeli weMelika eKabul, uCharged Affairs, u-Ambassador Hugo Lawrence, wethule umbiko esola okwamagama lokhu kuhlaselwa kombuso okhululekileyo wele-Afghanistan esithi siveza ukungahloniphi umbuso okhululekileyo okhululekileyo ohlonipha imithetho yelizwe lempilo yabantu. Mhlaka 8 Nhlolanja kudutshulwe kwabulawa amalunga ayisithupha awenhlanganiso yoncedo emhlabeni jikelele e-International Committee of the Red Cross esigabeni seJordan bephakathi komsebenzi wabo wokuyakwabela abantu abahlaselwe yingozi. Yikona kwezulu eliningi. Umkhokheli we-ICRC umnumzana Peter Mora uthe laba bantu bebengadalanga cala bebeziqhubela umsebenzi wabo nje kuphela. Umbiko osanda ukwethulwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Assistance Mission in Afghanistan uveza ukuthi kule nkulungwane ezidlula ezilichumi 11,400 zabantu makhaza abangahlomanga abalinywazwe empini yomdeni malwecwasha ngomnyaka odluleyo kwafa inkulungwane ezedlula ezintathu 3,498.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Ku was a Friday lamuhla sileqembo lezokholo ele umkhumbi kaNoah Christ Survivor zilona eselethule idlalade elitsha elilisihloko esithi uyokwenze njani. Kubika uBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Qembu lomkhumbi kaNoah Christ Survivors uMoses Pepani Spanda uthi idlalade labo lele lithi uyokwenza njani intshumayelo egcweleyo engamphendula umuntu asindiswe.
Umkhumbi kaNoah sidlulisa imeseji estrong ebantwini ukuze abantu baphile ngokumqonda uKristu ophilayo baphendukele kuye. Sisho lapho ngoba sibona amanyala sizakale ezinkonzweni, ngakho siyaqondisa sishaya ukubi okuhlisa kumisa okubisa kubhidlisa egabeni kuJesu.
Engomene ezilichume ezikuledlalade kukhona unikelani imizimba yenu kuze uthando lukaNkulunkulu kube lophenduka lezinye. Moses uthwetshulwe yingwe eGwanda waba umculi omkhulu esikolweni nebandleni. Ngo-2012 eseseGoli wabumba iqembu lomkhumbi kaNoah wethula idlalade elithi Qaphelani ngo-2014 eselilandelwe ileli elithi uyokwenza njani. Uthi bakhuluma ngothando kaNkulunkulu, bakhuze isono, baphathe ukuza kwaJesu, baxwayise lokuqinisa amakholwa kanye lenkuthazo yokuthi abantu baphenduke. UMoses ke uthi balilolonge lasala libutshelezi idlalade labo lele.
Khona ukukhulu esiza nakho kule albhamu, haleluya. Ngiyabonga kakhulu, nisithokozele, nithenge umculo wethu balandeli, balaleli bohlelo, siliphathele kuhle futhi. Nalonyaka liziphathe kahle libe selimqondele umkhonzayo unguJesu Kristu igama lakhe.
UMoses ozibiza mfana kanqa uthi idlalade labo leli lilungele intsha labadala abakholwayo labangakholwayo abasosizini labasentokozweni. Kodwa ke uthi umbuzo omkhulu yilo ukuthi ngalokho kwenzayo manje uyokwenze njani mhla uJesu ebuya. Nalesure 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Mhlapho.
Nigelani, 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 nigel
umkhombi kaNoah Christ Survivor zibehlabela ke kamnandi lapho idlalate labo elitsha lithi uyokwenze njani. Bebekuhlelo Woza Friday behamba lo Benedictine Hlapho. Isikhathi kasisavuma kubana siqhubeke sisonke zihlobo esithandekayo kodwa singakehlukanisi khangele ebezihamba phambili. Unkosikazi Grace Mgabe uthi lanxa umkakhe uMongameli Robert Mgabe engaze efe ukhetho lungakenziwa uZulu kuzamele avotele isidumbu sakhe. Izulu lesikhukhula elilethwe liyezi le-cyclone Dineo selifikile eZimbabwe njalo okwamanje lisemhlubulweni wangezansi kwelizwe lasenkabazwe. Odokotela asebe lesikhathi baqala umsebenzi babikwa sebekhaleli labo umsebenzi bebambana labo odokotela abasanda kuqala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokunye okubahluphayo. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwakazomuhle nkololokwana wamatukanduna wafubhatila azebe hope makamu angu lilale mthwakazomuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.